laloba inani lelo liphansi kakhulu uZulu wakobulawayo lelizweni lonke jikelele wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngabezeki lokuphuma lezinye indlela abantu abangahlola ngayo amabizo abo besebenzisa omakhale khukhwini kumbe ngokungena ebulenjini. U-District Elections Officer wezeki unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi kusukela ngomgqibelo uhlelo lolu luqala inani labantu asebehlole amabizo abo lingaphezu kwenkulungwane ezintathu kuphela.
Enigathi sobulawayo singathi kuhamba kuhle izondo mhlaka 20 sesesile 3216 ababuye bezo infecta akade bezorejista ukutsha besesile 222.
Wengeze ethi kule ndlela yokuhlola ibizo usebenzisa umakhalekhukhwini nxa abantu behlulekile kumele baye lapho abezeki abasebenzela khona.
Abantu bayabuya, abantu bayasebenzisa i-Star 265 bakhangele izinto zokuthi zikhona yini. Nxa abayihlulekileyo ukuyisebenzisa bayabuya kuma-centers. Abathe besebenzisa yena leyo indlela yokukhangela amabizo abo bazithola amabizo abo elama ephambanisekile selisiya kusenta la sesiyakhangela ukuthi balungisise amabizo abo.
Unkosikazi Martha Ndlovu omunye obehlola ibizo lakhe kuluhlu lwe-voters roll uncome uhlelo lolu ethi luhamba kuhle njalo wenelisile ukuhlola la kumakhalekhukhwini.
Uhlelo lokuchecka amabizo ethu ukuthi akhona ku-voters roll luhamba kahle kakhulu sibili ngoba lasemafonini senelisa ukuthi sikhangele ukuthi amabizo ethu akhona akulahlupho yonke into ilungile akula ama-mistakes akhona langale lapho esihamba khona kuma-stations abesivotela khona hhayi konke kulungile sizilaku okusolisayo.
Unkosikazi Khuphe uthe kwezinye izikhathi kulabantu abalakho ukufica amabizo abo engekho kubangelwa ukuthi inombolo zesithupha ziyabe zifana lezomunye kumbe zingatholwa yimitshina yabo kumbe njalo kuyilabo ababhalisa ngenyanga kamabasa.
Abanye esicina sesithi sibaqondise kwenye indawo njengokuthi siba kwi-RG sithi lokuthiwa yi-exclusion list. Exclusion list ngeyabantu abarejistayo kodwa kwabakho kuvota solo ngenxa yezizathu ezithile. Abanye abantu bayenelisa ukuthi bayasheya i-ID number. Abanye abantu nxa besibarejistele sithi invalid itshengisa ukuthi inamba yakhe kukhona okungaqondanga ngayo. Banalaba abantu siyabarefeya ku-ARG. Kube sokusithi kulabantu abarejista ngemva kuka-6 April abantu banalabo kabakabi khona ku-provisional voters roll kodwa ku-final voters roll bazaba khona.
Ukuhlola amabizo kuqala mhlaka-19 kusiya ku-29 kwenkwezi njalo uZulu ulakho ukubhalisela ukuvota kanye lokuguqula indawo yokuvotela ngasona lesi isikhathi. Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi noNcwabakazi njalo umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa uthi uzakwazisa ilizwe ukuthi luqhutshwa nini emavikini amabili alandelayo. Ngimele iStudio 7 ngibobulawayo ngingubathabile Masuku.